Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 28 kumabasa 2022 igama nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili, iUnited Nations ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwelela fika phose kumashumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kukhitshwe iZANU PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi lokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi abantwana beZimbabwe abayisilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 47% abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. UNICEF ithi okwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uColumbus Mavhunga uvika ukuba ugwalo olwethulwe yi-UNICEF izolo luveza ukuthi kungakabi le-COVID-19 eZimbabwe isilinganiso sabantwana ekade besehluleka ukuya esikolo ngokuswela imali besikumachumi amabili lanye kuphela 21%. Kodwa leli nani selikhwelela yaku 47%. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele uMavhunga ukuthi ubengeke atsho lutho ngamanani akhulunywa yi-UNICEF la ngoba edinga isikhathi sokuwakhangelisisa. Umbiko lo uphuma ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuvula isikolo ngeviki ezayo, njalo abazali abanengi bekhala ngokuthi abalayo imali yama school fees. Abanye ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engabengezelelanga iholo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usexwayise isizalwane seZimbabwe ezihlala eSouth Africa ukuthi zibuyele ekhaya ngesikhathi sokhetho ziyevota ngobunengi zikhiphe uhulumende weZANU PF yena athi uyingcekeza nje. UMalema wethule amazwi la emkhosini wokuthakazelela uSibuse izolo. Uthe lanxa kumele izizalwane zeZimbabwe zizizwe zikhululekile nxa zikwele South Africa, kumele zikhumbule njalo ukuthi zilomlando wokuyavota kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU PF yembusweni kufakwe uhulumende ozalungisa umnotho. Nanka amazwi kaMalema.
ZANU PF has destroyed what was the promising land of Zimbabwe, and the current leader of Zimbabwe is clueless like the South African leader. They are the same like their twins. So the people of Zimbabwe We want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when the elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. And come back if you want to come back. You cannot just hold your hand.
Izano PF seyabulala ilizwe leZimbabwe elalile kusasa ethembisayo. Umongameli walo kalancedo ufana lomongameli weSouth Africa. Bantu beZimbabwe abalapha eSouth Africa, siyalicela hambani liyevota nxa kulokhetho elizweni lenu, likhiphe leya nto enzakalayo bese liphenduka. Abantu beZimbabwe kumele basukume bayevotela uhulumende olungileyo. Asincedaneni ukuze kube lohulumende oqondileyo eZimbabwe. Lalapha kwele South Africa sizafaka uhulumende osebenza kuhle. Bantu beZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi lilomlando wokuyavotela uhulumende ozalungisa umnotho njalo ohlonipha amalungelo kazulu. Sifuna ukuncedisa abantu abazi
Ngcedayo. And developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Umnumzana Julius Malema ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ke inkulumo kaJulius Malema sizwile impela futhi iyenye yezinto njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa esikhuthazayo ukuthi ngesikhathi sokuvota abantu abazibone betheleka kwelakithi besiyavota, ngoba ukuvota yikho ukudetermine ukuthi abakhokheli abazosikhokhela ngobani futhi kungabakhokhela banjani. Kusemuntwini namuntu ukuthi uyovotela bani. Ke kulokho ke inhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa njengenhlanganiso apolitical egoqela wonke umuntu wamabandla wonke asizi ukuphawula ngokuthi ubani kavotele bani. Kodwa ke isimo selizwe siyabonakala mpela ukuthi sibi and kumele abantu baphatheke kakhulu ukuvota. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi register to vote and go home and vote. And siyakhuthaza futhi kakhulu ukuthi abantu abazithole bephatheka ngezombusazwe in terms of ukuba active in their political future, because ukuzikhetha uzikhipha ngaphandle kwepolitics kwenza ukuthi kungabi ne-future emntwini.
Sikhuluma nje kulohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ungathi izizalwane zeZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ziyabuyela yini ekhaya ukuyabhalisa? Njalo nxa sokuyisikhathi sokhetho ziyathembisa yini ukuthi zizabuyela ekhaya ziyevota?
Abantu bakithi nxa sesilanda iqiniso ngabantu abane political apathy, ngabantu abane tendency yokuthi banikezele kwabanye ukuthi bazuke ifuture yabo izodetermine kanjani. Siyababona noma sibakhuthaza abantu ukuthi hayi cha, abayi ukuya register ukuvota. Abaningi abarejistanga nje noma bekhuluma nje bekhononda ngesimo sepolitiki. Kakhulu kodwa sikhalela ukuthi i-diaspora ra vote ngabe iyavunyelwa, ngoba abanye hayi ukuthi abafisi ukuya ngezimo zamaphepha, ngezimo zemisebenzi. Kuzima ukuthi umuntu athatha ama off days afike laphana ayi register, futhi naye uhulumende akakwenzanga kwabalula. Futhi asisiboni thini isizathu why uhulumende angakulethi yona i-ZEC ingalethi i-voter registration kundawo lapha abantu abakhona, ngoba iyenelisa ukwenza lokho umuntu akhombise i-constituency yakhe alethe lawo maphepha proof ukuthi ungwale constituency bamregister ekhona la futhi nje sikhala ngayo i diaspora vote ukuthi umuntu akwazi ukuzivotela embassy noma consulate iyalelo lizwe abe khona khona phe South Africa singayo kweneliswa ukwenzela khona lapha ngenxa ukuthi imisebenzi yababopha abantu behluleke ukusukuma behambe bayo register ukuvota.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa kasenelisanga ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi unobhala jikelele wayo umnumzana Robson Chere obebikwa ethunjiwe egurube izolo ukhululwe ngemva kokuba ababalisi loZulu behlabe umkhosi enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uchere ubikwa ebethunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO. Iyathuzi ithi abamthumbileyo bamthiye ezandleni zamapholisa wasekhululwa ngoba amapholisa ethe akaboni cala alidalileyo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo usole kakhulu okwenzakale kuchere. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umkhankaso wokuveza izikhalazo zabo ebulenjini be-internet kusasa.
U-Secretary General Robson Chere ubethunywe yi-union ukuyayenza i-consultative planning meeting ngabahlali begurube emayelana lesihloko esithi Save Our Education Zimbabwe. Uthe phakathi kokuqhuba umhlangano lo labadala kwafika abomthetho ababili umpholisa lom-CIO bazama ukumisa lomhlangano bethi kawutholanga i-clearance okuphoqe ukuba umhlangano utshayise ungakapheli. Uthe-ke ekutshayiseni komhlangano uRobson bamdobha laba ababili bamthwala ngemota i-NP300 i-Nissan eyom-CIO lo. Kodwa-ke ngenxa yokuba abantu besebezwile ukuthi usethethe okungekho emthethweni uChere basebenzisa i-social media ukufafaza konke lokhu kwagcwala indawo zonke. Thela bakababili abomthetho sebebona futhi indaba yabo isigcwele endaweni zonke ikhitshwa ngabantu begurube basebemkhulula. Kuyasiganisa kuyasihlukumeza njengeAmalgamated Rural Teachers Union ukuba nalamhla i-Second Republic ilokhu isebenzisa indlela yokuhlukumeza abantu, indlela yokuvimba ingqubo yama-union ekhona kusisekelo sombuso se-1865. Siyakhuthaza-ke ukuba uhulumende engasebenzisi indlela yokwethusela, engasebenzisi indlela yokukhahlameza abameli bama-union, kodwa ngaqondane laba aqotshwe labo azwe kuncediswane ukuthi indili bayohlupho ingalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa lelo mkhankaso ebulenjini elizawenza kuyona le iviki ungasitshela okuningi ngawo.
Ngolwesihlanu kuleli viki sizabe silomkhankaso ebulenjini olesihloko esithi 5 to 5 Friday. Kusumkhankaso wakuqala omunye wemkhankaso esesiyenzile e-5 to 5 Friday. Imkhankaso yethu e-5 to 5 Friday silwisana lenhlupho ezikhona Department ye-Education, silwisana lenhlupho ezikhona kundlela izisebenzi eziphathwa ngayo, silwisana lohlupho olukhona khangele iholo lezisebenzi, sibuye silwisane lokukhuphuka kwentengo zezinto ezidingakalayo masikhangela indlela ezikhuphuka ngayo emalangeni. Ku-Black Friday-ke sinxusa izisebenzi, sinxusa ababalisi bonke, sinxusa labadala, sikhangele u-1 May i-Workers Day elanga labo lezisebenzi. Kodwa belambile lilanga banini laholo labo libabani lapho aba-union becatshile besesaba bebotshwa bethathelwa ilungelo labo loluntu. Siyalinxusa-ke ukuba kusasa umuntu wonke, izisebenzi zonke ikakhulu ababalisi, siyembathe izembatho ezimnyama, sizilela ukufa kwelungelo lezisebenzi, sizilela ukufa kwemfundo yabantwabethu. Isizwe bani esizaba labantu esingafundanga?
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyati utshele iStudio 7 ukuthi gazi lutho ngodaba luka Cherry. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi izitolo ezinengi eHarare sezisala ukwamukela idola leZimbabwe ngoba sezithengisa impahla zazo ngedola leMelika. INews Zimbabwe ithi imuli ezingamakhulu amahlanu 500 sezihlala egcekeni duzane lomgwaqo weBindura Shamva ngemva kokududulwa ezindlini ebezihlala kuzo emgodini Dinwe Ren Mine. Umnikazi walumgodi uvikwa ephiwe imvumo yinkantolo ye High Court. Ikroniko ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usesole osomabhizimusi ngokukhweza mahlayana intengo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ye, linjani zakamizi?
Ye, mina ngikhuluma yilapha esigabeni sensuza, e-village nginale, okuthiwa ngu-1C leyi. Ye, siyakhala kuleyi village leyi. Sikhala ngenkomo, inkomo ezilabanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila zingezeganga zilabanikazi bexothela emasimini ethu. Shua angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lichisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaqeda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezinkomo ethareni zithawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini ziyabulala izimota zabantu. Khuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemagu eguswini akulalodo zitshaye zavana kukanti yikho kade kumele kube khona lezilimo ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavana. Hayi siyakhala nyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu sisebenzi zeStudio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalemboni elikhaliphileyo abathi bona kasivotelenini ibandla elilodwa sonke sitigu ku-CCC sonke ngakuthiwa silomcaba ngodwa. Lokhu kutshona sithi ye sisapota amashona sisapotani ye kasiphumeni sime sodwa ngezwe saphumala lutho ngemqondo nale ngeke saphumala lutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwazi yini. Angeke saphumala lutho thina amaNdebele sisodwa. Uthamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhiphe empempeni uzasikhipha. Ngumuntu nje kaNkulunkulu othunywe nguNkulunkulu njengoMoses ekhipha abantu bakuIsrayeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubamba iBhayibhili kasuye muntu olezandla zegazi kazangayi empini. Umqondo wakhe uyalubona udubo oluduba abantu. Asihambeni sonke ngokuningi silingi uDr. Thokozani Khuphe ngumama lomuntu nyamsaluta nyamthanda ukumangalisa ngendlela ayenze ngayo.
Sawubona Studio 7, sawubona Studio 7. Linjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila, asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka nalo wonke. asila temba, sikila asila temba. Ingenda wikuti ya iso nisho shukua na shukulu kakulu. Iso nisho shukua na shukulu kakulu jula zangu ilaba kondi. Indlala isi asila bantu. Isi asila bantu, abantu wakudliwa imakai. Shoku nzima kakulu. Kati njalo setu shayi loko loge peti ukulu ya lapa. Yezi ndaweni lapo uti amafuta entengu ya amafuti za kwela kakulu. Kanti kesesi bwende veru uti kusobaru uti mzai kwela kakulu shoku za laba. Laba uti ya basa mkuti beti ngozi mpupu lako chuki la loko. Kubeso genzo kuti kukwele kakulu. Koko yente la sipa kakulu zulu. Zulu za sipeza. Mpe la seka ibe lisi chinsila. Lisi chinsila kakulu. Zulu bekungcono njengokuthi abantu becelelana becuphelana. Kati esemakhaya simo sesinjengasemadorobheni. Anyeke usweli ithikele ecela komunye. Anyeke usweli impuphu ecela komunye. Aso kufana samadorobheni ngoba kanti layo eza kunika yena esalelana. Akunalutho ayiluvalelisayo nomama onankazana ngapha eMambasa. Umama unankazana eMambasa.
Ligua njani ke balaleli bestudio 7 ya isensasiyona iqhakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sokubuzwa impuzo yesili nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana ograde 7 ukuthi uphila ngani kanti athi umntwana ograde 7 vele uphila idependa kuma parents akhe nxa ezabuzwa ukuthi wazala so wafelwa wathi mithini some of these questions really they are silly questions ezili umlaleli lo okhulumile ukutsho kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni nakhona ingcekeza ngikile ababe lokho besibuzayo wena okhulumayo umagujwa weplamba
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi eleDRC selisungule uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokubavikela kwe-Ebola kulandela ukuqhamuka njalo kwalomkhuhlane. I-AP ithi eleRussia selivale inhlelo zalo zokuthengisela elePoland leleBulgaria amandla egasi. Amazwe omabili angamalunga e-NATO yona esola eleRussia ngokuhlasela eleUkraine. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhe engene embusweni nyakenye ilizwe lakhe selidale imisebenzi ephose ingene kuzigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Uthi njalo isilinganiso sabantu abangela misebenzi sehle saya kokuthathu kuphela ekhulwini 3.6% khona athi akukaze kwenzeke eMelika. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe umnotho welizwe lakhe usuvuke kwathu. Kodwa kulabanye abathi kabavumelani laye ngoba izinto ezigoqela ukudla lamafutha ezimota kudula okumangalisayo. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Loba ningeke ngibe lenombolo eziphose zoneze i-7.9 ayichoyo angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba njengoba ungathi umbamba amawitcha bengathi bengingahlolisisa mbona ukuthi zingabe zimjani inombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi. Konke i-sports, ama-frame a-China, yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena enkhona esithi uyangena embusweni kusenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi. Njengathi esiku-industry le esithi thina i-service provider, uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imsebenzi imnengi ukwedlula abantu. Akusafanani lakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imsebenzi. Nxa ngingaqathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenze. Kubhaliwe lapha laphana we are hiring. Abantu kababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana laye ngigeja ngesteji engihlala kuso lesi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dulo kumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukudla?
Napoze ngivumelane laye ngoba ungakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokhu kuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi. Kwakukubi kakhulu. Yikho ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura. Angithi lakho nxa singakhangela ikukhwela kwamafutha. Kwezwe ukuthi nje kusuke kwaqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. I-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwele lafika phose kumatshumi amahlanu ekhulwini, 47%. Umkokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kugijwe iZANU-PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzichaya isifuba esithi selokhu engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungameli Nkomo.